Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 12 kulwezi 2019 ngutungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kusisa ngapi khona kuvele ngavele siyakulahla lokho adopted $50 vele akulali imali uma plastic noma sidlala ngengqondo zethu mina ngakho. Sifuna sibuye lebhekhi lapha asivalise khona singathengisi into zethu nge-user le-run.
Kutsho nekule ndwendwe ezinde emadolobheni amakhulu agoqela eHarare lakoBulawayo abantu bedinga imali entsha.
Into thina esikhala ngayo yokuthi imali le izabe itholakala yini kumbe izabe izifananela la yena leyatikhona iphone note. Evele ngatholakala endezinye izinto esikhala ngazo thina ngezokuthi imali le izayehlisa intengo yini yamagrocery esiwathengayo lawo emashopu kumbe kuzabe kuzifananele.
Uzolo wamukela imali le ngembono echiyeneyo. Kufe abantu abayisithupha emwenezi lamuhla ekuseni ngemva kokuba ikhombi ekade beyigadile inqikilane leroli enkulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kutsho nekule ndwendwe ezinde emadolobheni amakhulu agoqela eHarare lakoBulawayo abantu bedinga imali entsha ethulwe nguhulumende izolo. Imali le $2 yelitshe, $2 yephepha kanye le $5 yephepha. Lanxa abanye beyitholile, abanye bathi kabayitholanga yonke imali ekade beyikhangelele ngoba kusale migoqo ekuthini umuntu angathatha malini ebhanga. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Izakhamuzi zakoBulawayo seziveze ukungamthembi uhulumende kuzithembiso zakhe zokuthi ukwethula kwemali entsha kuzahle kuluqede udubo lokusilela kwemali elizweni. Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 koBulawayo luveze ukuba balutshwane abayitholileyo imali le emabhanga. Unkosikazi Alice Zulu ongusomabhizimusi uthi yena okwakhathesi kakayamukeli imali entsha ngoba engazi isilinganiso sayo nxa iqathaniswa ledola leMelika.
Thina imali le asikayibone kokuqala, okwesibili asila confidence layo ngoba asikwazi vele ukuthi iyangaphi vela ngapi irate zabime njani. So ngokunjalo asika gain that confidence in using it. So mina njengomuntu okubusiness okwakhathesi angeke ngayithatha loba umuntu elayo ngoba angikabi kwasithi isebenza njani.
Unkosikazi Siphiwe Ncube oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi bona abasela themba kumali entsha ngoba intengo yempahla isuke yaqonga.
Ngoba into lezi sisithengisa lapha sisithenga ngama rand ngama user then ina lokho leti ama plastic imali le izabe yi 1 to 1 yini kumbe vele yayenza i rand le ye user ikwela empilo zethu zihlupheke lapha.
Umnumzana Bukhosi Ndlovu esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi imali kayikho emabhanga kodwa isimanga yikuthi osiphatheleni bebelayo kusukela ngesonto.
Akula mali entsha lapha emabhenki. Mina lamuhla ngiswele ngitsho lamabhondi wonalo esiwajwayele kodwa into esiyisimanga yikuthi osiphathelane baqale ukuba layo ngesandla kodwa nxa siyidinga emabhenki kuthiwa akula mali. Mina ngoba ngibona engani uhulumende lo udlelana labo siphathelene kulusizi ukuthi nje abantu ngoba yithi esihlangana loduko lonke abaphezulu abakwazi ukuthi izinto zimi njani kithi ukuze udle kudinga icash nxa ungelayo uthenga nge-double price esho sithwele nzima.
Unkosikazi Sihle Dube uthi kweyakhe ibhanga eCaps kube labambalwa abathole imali entsha.
Mina ngivukele ebank lamuhla ngisithi kumbe ngizayithola icash kodwa ngikhuluma nje ngibuyele ihara. Lamuhla baphe amakhadi bagcina ngonumber 50 kuphela. Yiwe sibabone bephuma lama $2 amasha. Thina abanye siyiswele ukuthiwe kusasa. Kuyadanisa sibili lokhu ngoba ukuthi uhulumende yathi usekhiphe imali kodwa still ama shortages lokhe ekhona. Mina ngibona engani umthuli sehlekile. Ngakho okwanisayo ngoba eqinisweni impilo isinzima yithi lapho.
Osomabhizimusi bakobulawayo bathi okwakhathesi abakamukeli le imali ngoba bengazi ukuthi silinganiso sayo le mali yangaphandle siminjani. Abantu bathi indwendwe ezichone zisemabhanga ziveza ukuthi akula mali efakiweyo ukusilela kwemali kuqhubekela phambili. Imali yeZimbabwe yilokhe isiwa isisindo nxa iqathaniswa ledola leMelika okwalamhla idola elilodwa leMelika lithewa ngamadola angamachumi amabili lambili aweZimbabwe i-$22. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uzulu edolobheni leHarare wamukele ngemibono ehlukeneyo imali entsha le iyona ebitholakala kweminye imitshina yama-ATM ngemva kwesikhathi eside le mitshina ingasebenzi. Kodwa abanye bathi gabalaqiniso lokuthi lokhu kuzaqhubeka okwesikhathi eside. Kubika intathelizindaba yethu uGibson Bebe.
Uhulumende wethule imali yamaphepha entsha yamadola amabili $2, amahlanu $5, leyamatshe yamadola amabili $2. Ibhanga lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe RBZ lethule njalo isinqumo sokuthi amabhanga aphe abantu amadola angamakhulu amathathu $300 ngeviki. Lokhu kuza ngemva kokubantu abaningi bebesebethwele nzima ukuthola imali emabhanga sebeyithenga ezitaladeni lapho ethengwa ngentengo ephezulu kakhulu kubosiphatheleni. Omunye wabamukeleli imali ngenjabulo ngumnumzana Tafaza Chikandiwa kodwa esithi kumele imali itholakale izikhathi zonke njalo intengo yempahla yehliswe ezitolo.
Kodwa into thina esikhala ngayo yokuthi imali le izabe itholakala yini kumbe izabe izifananela la yena le yathi khona ibond note evele ingatholakala. And ezinye izinto esikhala ngazo thina ngezokuthi imali le izayehlisa intengo yini yamagrosari esiwathengayo lawo yamashopu kumbe kuzabe kuzifananela.
Kodwa abanye abafana lomnumzana Takawira Gobetsayi bathi akusoze kusize ngalutho ukufaka imali entsha emabhanga ngoba abantu abaningi eZimbabwe bengasebenzisa amabhanga.
Leli nyathelethelwe nguhulumende lokubisa izimali ezintsha mbone kule ncedo endobeni zethu esilazo njengelizwe ngoba wathi nxa sikhangelisisa kuhle kahle abantu abaningi bakwi-informal sector njalo abantu yabalathemba lokufaka izimali zabo emabhankeni. So ngangokuthi bona imali zonke lezi umphakathi uzayithatha njalo i-system le abahlezi beyi-creatile bona ukuthi abantu bazabelekho ethenga imali ayisoze ime ibhanki ezasala ngela mali futhi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Masha Bhwanya yena othi imali izaphanga yehle isisindo sayo ngenxa yokuba ilizwe lingela elikulimayo loba elilungisayo ukuthengiswa kwamanye amazwe okungaletha imali yakwamanye amazwe elizweni.
Imali enja isikhona sibile emabhanga but imali le enja esikhona emabhanga asila themba layo, asila confidence, asila trust layo ngoba i-currency le ilokhu idliwa yi-inflation ayithengi. So kusobala ukuthi ukhulumende imali le ayifakileyo akula nto ezanceda ngayo ukuthi iqede i-inflation ngoba at the end of the day kuzabe sikule mali eningi engathengiwe ebefuna ukuthenga ama-goods amalutshwana.
Kodwa unkosikazi Nomsa Phiri uthi okunganceda le Zimbabwe ukusebenzisa imali yakwele Melika ngoba le entsha kuyikuguqula nje umbala.
Izimdola le ebuyileyo thina kasilandaba layo ngoba vele izaluza ivalue ngesikhathi esincane. Thina esikufunayo ukuthi imali zethu esizifolayo zibe equivalent to i-US dollar ngoba vela kuncedi lutho lokhu kuzanceda just for a short time kodwa kusiyaphela amaviki amabili kusiyaphambili sesesibuyelile lapho esikhona so vele akusincedile.
Imali entsha le kayihlukananga kakhulu lehlobo lwe-bond note evele ikhona. Eyamadola amabili i-$2 ilombala oluhlaza ibhalwe Zimbabwean dollar, kuthi eyamadola amahlanu i-$5 ibomvu njengevele ikhona. Ibhanga le-RBZ lazise ukuba liza kwethula amadola afika i-billion enyangeni ezintathu ezilandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Kufe abantu abayisithupha emwenezi namuhla ekuseni ngemva kokuba ikhombi ekade beyigadile inqikilane leroli enkulu. Iphephandaba leHerald lithi ingozi le yenzakala le ebholohweni lesosonye emgwaqweni osuka eMaswingo usiya eBaitbridge. Lithi njalo bonke ababhubhileyo bebesekhombini ebivela eChiredzi. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi utshele iphephandaba leli ukuthi basacwayisisa lolu daba. Inani labodokotela asebexotshiwe ngohulumende besetheswa icala lokukhalala umsebenzi ngaphandle komthetho seliqongile lisuka ku-211 laya ku-286. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wedale lekhabhinethi eHarare namuhla ukuthi kuliviki baxotshe odokotela abangamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Wengeze wathi ukuthonisiswa kwabanye odokotela ngecala elifanayo kusaqhubeka. Lanxa kunjalo unkosikazi Mutswangwa uthe uhulumende usazimisele ukukhulumisana labodokotela njalo uthe bazahlangana labo ngolwesine. Odokotela sebelinyanga ezimbili bekhalale umsebenzi besithi kabalamali yokugada amabhasi lamakhombi ngoba iholo labo liphansi kakhulu.
Yebo, yebo, yebo! Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, okhulumayo nguMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngenkohlakalo kwele Zimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wathi engena esikhundleni wathi uzalwisana lobukhohlakali obumemetheka eZimbabwe. Kambe uyakwenza lokhu na? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12 2465 0318. Lakho njalo ukusixhuma enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Kulabantu abalichumi lasithupha abafileyo engozini yokungqikilana kwezitimela ezimbili kwele Bangladesh lamhlanje emadabuka kusa. Isitimela ebesisuka edolobheni leTena Nishita silubhekise esigodlweni salelo lizwe iDhaka sibikwa singqikilanele besiqonde edolobheni leChittagong. Sisuka eDhaka. kubikwa kulimele kakubi abantu abangamashumi amane abasiwe esibhedlela. Ibutho lakwele Israel lihlasele isigaba seGaza Strip kwele Palestine ngezikhali zama-rockets kwabulawa umkhokeli webutho le-Islamic Jihad uBaha Abu el-Ata okuhle kwafa lo mkakhe labantwana. Inhloko kahulumende uBenjamin Netanyahu uthi bakwenze lokhu ngoba nguye obethuma amalwecatsha ukuhlasela ele Israel. Kuhlandla eliphathelane lesimo somnotho lamhlanje sizweni ukuthi intatheli zindaba yethu usithandekile Mhlanga usiphatheleni.
Kulandela ukwethulwa kwemali entsha namuhla elizweni ekhangelelwe ukusebenza ndawonye levele ikhona eyama-bond notes, abanye bathi kuyadanisa ukuthi uhlelo lolu aluqoqwanga ngemfanelo njengoba abanye belokhu bengakayifinyeleli limali kukanti ingabonakali yonke. Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu uthi lanxa imali le engayibonanga eGwanda bayimelele ngabomvu.
Isibizo sibinika 50-50 bond yikabade bethole imali, but imali entsha sibili hayi bengakaphumi. I think izafika inxenye basayikhipha kancane kancane sazi njengoba enyangona ngani yabuyela yayiprinte wrong, because ungarealiza iphepha abalisebenzisa ukwenza imali le entsha it's like liphepha elalivele likhona lama-bond notes leliya, so bekucitshwa ukuthi i-bond note kube sokubhalwa dollar. As isifiso sokuthi ibe khona silaso sibili, because izinto azithengeki honestly. Ngabe bethenga ngekho cash we buy it almost a 1.5 the price omele ubhadale ngayo, so maybe ngakuya nale imali kuzake ukuthi ivembi njani. Abantu bekele ukudubeka, ogogo balala emalayinini kathi sizulu linje baza kwenzani. Nxa ikhona imali le ayidistribute very quickly, bangangabi into eHarare kuphela lathi ngapha siyithole emathawani amancane abantu basizakale.
Kodwa uthi uhlupho yikuthi abanye abasoze bayibuyisele emabhanga limali ngenxa yezizathu eziningi.
Lanxa izabuyela ku-circulation izathatha isikhathi sikulokuzwayo. Wakati sibaza kuqala bayibutha abantu beyibeke ezikhwameni bengayibisele emabhenki. Labo siphatheleni bona laba bazayibutha because i-foreign currency lokhu iningi ezandleni zabantu. So as long i-foreign currency lokhu ikhona ezandleni zabantu, osiphatheleni bayabamba yonke imali yena le, wenze ukuthi bebe betshintsha nalabantu abantu abatshintshanisa imali. So kuzathatha isikhathi lanxa ukuthi izaqalisa ukubuyela ku-banking system. Asazi nxa except ngayo bahle bayikhipha yonke kade beyikhuluma, but ngayingene yonke ka-1 bekuyahle kubulale i-value yayo futhi imali yangkhona.
Unkosazana Dorcas Sibanda okukomiti yedale lephalamende ebona ngenhlelo zemali e-Budget, Finance and Economic Development uthi lanxa beyake becubungule udaba lokusilela kwemali elizweni kuleli dali akulazinqumo ezimqoka ezethulwa ngabaphathi intambo bakahulumende.
Thina siyaxoxa labo sibili sababiza obe-ministry, but mina lapha sengikhuluma ngengu-Dorcas Sibanda ukuthi noma ngibalalele into ekhona la babe bexhamanda. Into emeliyenzakale ukuthi kumele sibe le-domestic product esizabe siyithengisa sikwanisa ukuthi i-currency yethu thina ihlale iqinile. Silane silakho thina amapulazi sathatha sitshona sigamula inkuni sithengisa inkuni, inkuni zizasinikani. Asilimi, asila product ekhanya esiyenzayo. Ama-diamond lawo aphonga uphuma ngasese sikwazi ukuthi ahamba ngapha athengisele ubani. Singaze siprinte amaphepha nalawo abe ngamasaka, la masaka aba ngamagqibhagqibha ngakuthi sincede ngalutho. Singaze sibabize o-minister babuye ugcina ubona ukuthi lu-minister sivele sesigugisele indlebe ngoba into ayikhulumayo uyaxhamanda ubhale phansi, ungaze ubhale phansi ama trillion. Wena esiphaleni selizwe ulani ngala lutho esiphaleni selizwe angasitshengisa khona ukuthi mhlawumbe sile golide kumbe silani njengeZimbabwe. Sile mali leyana esifake eceleni ukuthi singaba lama kuthiwa ngama disaster siyakwanisa ukuthi sizincede. Kasilayo leyo mali, sikubonile kusenzakala ngale ethi mani kube le disaster bese sicela kwabanye amazwe, sesicela kufana lobaba ohlala nje emzini wakhe engalalutho. Nxa unkosikazi sefuna ukuyabeletha seqalisa ukucela obaba be-Nextdoor ukuthi ngale yamphathisa bakithi ngikwanisa ukuthi ngama-napkin. Usuxoxela abanye ukuthi unkosikazi wakho kala maternity kala mali yokuthenga ama-sanitary pad, wena uyenzeni njengobaba womzini khonapho ukuthi ulungiselele isiphala sakho ukwenzela ukuthi abantu abakho behlale belakho konke okufanele.
Lokho kwenzakala umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube ekhangelele ukwethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali olwe budget ngolwesine. Usomabhizimusi umnumzana Bednico Bebe usinika umbono wakhe ngalolu daba.
Kuvele kokani ukuthi kukhulunywe ukuthi ibhajeti ukusetshenziswa kwemali. Imali yangempela iyasebenza kodwa kayila lapho evela khona. Lapho kuvele kube nesuphu lwakhona kwakuqala. Ngoba nxa imali lokhu isebenza kodwa kungela i-production lapho evela khona. Izaphela futhi izahlala lokhu iphela. Nxa lokhu iphela isenza njani imali? Uhlupho luba khona ukuthi kona kuyadala lokhu okuthiwa inflation. Ngoba ungabona imali isisiba ningi ukudlula izinto ezithengayo. Bese kusiba le problem sokudala inflation. Kufanele kube lento ezinengi ezidinga imali. Uzathi ukuthi nxa kunjalo kuzakwenza ukuthi wonke umuntu aphatheke ekuthuthukiseni ilizwe. Kodwa isiko kwenzakalayo. Angiyiboni ibudget naleyo ikubamba khonokho ikulungisa. Ngoba abantu bakhangela ukuthi bathole imali bengasebenzanga. Ikakhulu uhulumende weZimbabwe. Pho uzavuna njani ungalimanga?
Umnumzana John Mangudya, usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe iReserve Bank of Zimbabwe, uthi amabhanga ayitholile imali entsha izolo njalo kusukela namuhla bekhangelelwe ukuthi abe eyabela abantu. Uthi uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqeda ukusilela kwemali elizweni.
Ugatsha olubona ngenyamazana zendle luthi luqoqa ukuhlenga inkulungwane zenyamazana ezihlaselwe indlala eSave Valley Conservancy luzise kwezinye indawo ezigcinelwa inyamazana ezelamadlelo angcono. Inhlanganiso yeReuters ibika ukubana iZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority izasusa indlovu yezedlula amakhulu ayisithupha eSave Valley lezinye inyamazana ezichiyeneyo ezigoqela inyathi ontundla lezilwane. Uhulumende uthi sokufe indlovu yezedlula amakhulu amabili eWange National Park laseManapools National Park. Ngaphandle kwenyamazana zendle, izifuyo lazo ziqhubeka zisifa ngobunengi. Sixoxele intatheli izindaba engumqoqi wamafilimu umnumzana Zenzele Ndebele, yena oke wethekelela endaweni ezijiyeneyo zezansi yamaNdebeleni ngeviki edluleyo esuka koBulawayo waze wayafika edamu elikhulu leMabhongane lona eselile minyaka leminyaka ladubuka. UNdebele uthi mubi kakhulu umumo awubonileyo.
Isimo asimanga kuhle kakhulu ngoba ngisuke koBulawayo ngahamba silima wonke kuyo osolusi Machinge Ntoli Kambu Kame kuze kuyefika khona le Ndolwane Mbimba ngaze ngasifika khona lesisiye Bambathi eJujune. Akula manzi indawo eziningi ngakhala omfula abanjawo manzi amnyama sekuse njengoba amachilinyana okuncane inkomo ziyafa iqakile. Abantu bayazama ukufida kodwa abaningi abantu engikhulumela kube bekhala ngokuthi abalayo imali yokuthi bethenge i-stockfeed ngoba isaka le-stockfeed eliyi-1 liyi-R250 kumbe R200 okuyimali abaningi abantu abangayenelisiyo ukuthi bebelayo. Amadamu amaningi akasela manzi abantu sebesikhamanzi emfuleni benathe bona bephinda benathise lenkomo. Ukanti kwezinye indawo futhi inyamazana zeganga sezibuye emzini zidinga amanzi okunatha.
Bathi nabazali nxa ukhulumisana labo bayake bekhulumisane leziphathamandla zikahulumende yini ngodaba lwamanzi ikakhulu idamu leMabhongane eladubuka kudala?
Izakhamizi zethu sezizamile izame ukuthi zikhulumele uhulumende kodwa ke bavele kubethenziswa ukuthi amanzimela kwezimo abake babuya khona ngale bathi sebelungisi bazalungisa kodwa ke akulanto eyenzakalayo. Ngakhaya ukuthi idamu leMabhongane kade kuyindawo idamu elikhulu kakhulu ladubuka ngabo 2005 lakathesi lokule ngakalungisa kuyindawo leyana ukuthi ngawe uthi wayidamulele yaliyasebenza inganceda kakhulu ngoba izakhamizi kade ngikhuluma lazo bezintshela ukuthi abantu babesuka kubogala Ntoli behambisa amanzi inkomo zabo emlageni khona ngale lakathesi imlage ikhona khona ngale kodwa-ke nxa kungela manzi akuncedi ngoba futhi idamuleliyana belilama-canals akade ehambisa amanzi kathana so into ezinjabondlovu onyathi bezingasiki emzini yabantu ngoba bezinatha khathana khona ngale benisayidi lele lemizi bekuzinathela inkomo nje zizindlela so abantu bayafisa ukuthi ngawo urhulumente uyalilungisa idamuleli ngoba bekulama-irrigation abantu bebesila khona inyamazana bebesila khona ukanti nxa idamuleli aligcwela amanzi lenza la ukuthi abantu abagebha imithombo ongathiwa yi-water leyo itebhu ngesikhiwa ibe phezulu kakhulu ngoba amanzi abe seduze so into eziningi ezimele ukuthi ngazo ziyalungisiswa zenezo kodwa-ke bathi baloku beyingeja ngoba bekhuluma labo o-n p besigaba le-local authority ukuthi kule nyamazana laphana ziyadutshulwa kanti imali yakhona iyangaphi nxa ingalungisa idamu
uthe ukhuluma labo abantu abafelwa izifuyo okuyini abakutshele khona bakhona yini asebelahlekelwe izifuyo eziningi kakhulu ombuzi inkomo lamadonki ngoba lawo sizwa kuthiwa asesifa
uma ngongihambileyo I think iphose wonke umuzi bekule muntu ofelwe inkomo ezimbili ezintathu ngakhangela ukuthi uhulumende yena uthi isigaba seMatabeleland sesile-south kakhulu sesilahlekelwe zinkomo ngafika 7,000 so abantu bayalahlekelwa zinkomo bakhala ngokuthi izulu lingana bazaswela zona inkomo zokulimisa kuze ngakhangela amakhaya lapha abantu abafuyela inkomo ukuthi bathengise kuphela bafuyela lokuthi yizo abazisebenzisayo ukuthi belime so inkomo zibulawa yindlala ziyabanjelwa edakeni lapha zihamba umango omude kakhulu zisiyadinga amanzi ukwenza ezinye kwesinye isikhathi zibulawe yihithi istroke ngoba ziyabe sezihamba umango omude zingelamanzi ezinye nje ziyawa ezintabeni lapha zizama ukudinga ukudla
Umnumzana Zenzele Ndebele intathelizindaba njalo ungumqoqi wamafilimu sexoxela ekwabulawayo Komantombi Nenyamazana kutsho iqembu letanga pasi ingoma esihle bune kudlala telabo elija elilesihloko esithi vakalanga we siziphetheke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili kutsho nekulendwendwe ezinde emadolobheni amakhulu agoqela eHarare lakobulawayo abantu bethatha imali entsha emabhanga Kufe abantu abayisithupha emwenezi namuhla ekuseni ngemva kokuba ikhombi ekade beyigadile ingqikilane lelo leroli enkulu. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli inkomo nkololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.